Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana kwabathandanayo ezindlini, ikakhulu abesifazana, owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Lumkhankaso usungulwe ngomvulo mhlaka 25 njalo ugqitshwa ngenyanga ezayo mhlaka 10. Sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeLupane Women's Center, unkosikazi Hildegard Nyathi.
Nxa sikhangela udaba lokuhlukunyezwa kwabomama emakhaya, sithola ukuthi hayi, inguquko incane kakhulu. Abantu balokhu nje bephila impilo zokuhlukuluzana. Okunye kungabe sokukulutshwana ukuthi bayatshaywa, kodwa ukuhlukuluza kuyathatha indlela eziningi. Ukuhlukuluzana kokuthi umuntu uyancitsha omunye ama-resources, ukuhlukuluzana kokuyethuselana lanxa kungena kufikiselana izandla, ukuthi omunye umuntu ahlale nje elokwesaba lokuthithibala. Kodwa nakukutshaywa nakulokhu kukhona nje kusagcwele. Imisebenzi yenziwe sibili, kodwa hhayi, kulokhu kumi kunjalo. Nxa uthi uyakhuluma labadala nje uyenza ukuthi hhayi, layo izenzelo zethu, i-culture yethu iyenza kube nzima kakhulu kubomama, ngoba umama osuka esesiyavikela amapholisa ukuthi uyahlukuluzwa, uyabe sengumama sibili osokunzima kuye, kumbe njalo ukuthi uyabe sehlukuluze kwaze kwaba yinto esisethusela ukuthatha impilo yakhe. Yikho lapho abaningi asebengagijima besiyabika emapholiseni. Kodwa iningi bayatshayana nje ezindlini, bathobane, bagqolisane, babuyele baphinde batshayane nje, kube sokusiba yindlela yempilo.
Emaphandleni-ke ungathi kunjani ukuhlukuluzwa kwabesifazana?
Ukuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kulokhu kungathi kubhahile sibili, ngoba nxa uyakhangela ukuthi umama uyalandelelwa kakhulu ngokwethuselwa. Bakhona umama babe bechaza sibili ukuthi mina ngamulala lehloka kumbe lenqamu. Abanye njalo nje bayethuselwa ngezigodo, abanye bayasikiselwa sibili izandla. Okutshengisela ukuthi hayi, umsebenzi wokuthi abantu babekwazi ukuthi kuyahlukuluzwa, ukuthi njalo ukuhlukuluza umuntu kubi, kwenziwe. Kodwa isibanga esesihanjiwe sincane nxa sikhangele lapho esiyakhona, kuseselo msebenzi omkhulu.
Emakhaya ikakhulu nxa umama ethe watshaywa ngumkakhe, kuvamile yini ukuthi aphakamele phezulu ayemangala emapholiseni?
Kujwayele nje ukuba nesifo, inkolo yena leyo ukuthi abantu bakholela ukuthi yena umuntu oyeneli kafanelanga ukuthi ezembula amakhwapha. Khonokhana kokuthi umuntu engatshaywa uyazama ukufihla sibili, kungakhulunywa ngoba abantu bengamhleka ukuthi utshayiwe, kulokhu kusaphila kukhona. Kukalutshwana ukuthi umuntu ayiripoti. Isikhathi esiningi nje izinto ezikhulunywa ngekhaya, kukhuzwe nxa kukhuzwa, kodwa kuphelela khonapho. Akula ukuthi kumbe ngxenye umuntu angathwala ebotshiswa. Kukhuluma nabazali babe bekutshela ukuthi ungabonisa usiyabophi isimu kakho, kusho ukuthi kukhona okunye osukuthembile. Abakakukhangeli njenge-abuse nje, bakukhangela njengokuthi hhayi, ubaba uyabe khuza umkakhe. Ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi, kuyindlela emhlukuluzayo, kukalutshwana.
Obaba-ke ungathi bakhona na abatshaywa ngomama? Ngoba kaningi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabomama ngobaba ezindlini.
Bakhona sibili omama abatshaya obaba, bebathethise, babahlukuluze sibili ngamazwi, babahlukuluze izindla ngokubatshaya, kodwa ungathi akula ndlela obaba abangaba reporter ngayo ngoba lanxa bethi bayareporta ungathi kulokubahleka nje ukuthi indoda ethiwa ngumfazi ilokweyiswa kuyabe sekufanele ukuthi ngayo indoda iyavuka la ilwe ithiwa ngumfazi itshengisele ukuthi omkhulu wuphi. So khonokho lakho mbona ungathi yinto emele ikhankaselwe sibili i-GBV ukuhlukuluzwa ukuhlukuluzana ezindlini kungakhangelwa ngohlangothi lwabomama kuphela kodwa kukhangela ukuthi konke ukuhlukuluza akulunganga.
Libanceda njani obaba abayabe bethe bahlukuluzwa ngamakhosikazi abo?
Enginanzelelayo ukuthi obaba abanjalo isikhathi esiningi ngabantu kudinga usizo ngoba labo kuyabe kungathi kubathelela inhloni ukuthi baphumele egcekeni. Thina esikwenzayo nje ukuthi siyakubeka kube sobala kubomama kakhulu ukuthi ukuhlukuluza akukhangelelwanga ngecelo likamama ehlukuluzwa ngobaba kuphela. Sibe sifundisa nje ukuthi hhayi kubi ukuthi naye umama ahlukuluze achaye athethise ubaba. Uzakuzwa nje ukuthi kungabe kuvamile kungxoxo ezizabe zisenzakala kodwa ukuthi obaba bahambe bayekhuluma ngakho angazi bangathi kuthiwa akaba bakabi nesibindi sokuphumela egcekeni ngokuthi nabo bayahlukuluzwa.
Sibonge unkosikazi Hildegard Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yeLupane Women's Center. Ubekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.